sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela egqibe ukulalela abantu lamhla ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho.
Ukugqiba lesi sigaba sokuzwa isikhulumelo esijiyeneyo ukuze ikhomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluzakwethulwa phambi kukamongameli emasonini Mnangagwa nxa sebeqedile.
Omunye owesilisa obethunjiwe phambilini kokupha ubufakazi kukhomishini echwayisisa ngodlakela umnumzana Elliot Biki usetholakele ngemva kokuphunyuka. Ibandla le-MDC lithi lilungiselela ukutshengisela ngolwesine kuthi labasekhulayo bebandla leZANU-PF bathi bazavikela izakhiwo zebandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho. Likhomishini igqibe lamhla ukulalela ubufakazi. Umpofu uthi ibandla leZANU-PF, amabutho kanye lamapholisa ayisiwo abangela udlakela olwagcina ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha. Uthi wacindezela ingxoxo ecingweni lwakhe ukurekhoda ngesilungu. Lapho umnumzana Chamisa avuma ukuthi wanqotshwa njalo, wasekhuluma kubi ngabasekeli bakamongameli. Umpofu uthe kwakulabantu abacabangelwa ukuthi ngabezandla ngabebandla le-MDC ababelezikhali phezu kwezakhiwe bedubula abantu, ama-snipers. Omunye ophe obufakazi ngunkosazana Linda Masarira, othi laye watshaywa ngabasekeli be-MDC ngelanga lokutshengisela. UMasarira uthi uyazi ukuthi abasakhulayo bebandla le-MDC bayafundiswa ukusebenzisa izikhali eSouth Africa laseZambia. Omunye ophe ubufakazi umtshayeli wekhombi owadutshulwa unyawo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekhomishini le, umnumzana John Masuku.
Namhlanje ikhomishini ihlangane ngesikhathi semini lapho ebisizwa ubufakazi obuvela kulo owayengumphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe ngesikhathi kusenzakala udlakela mhlaka 1 August. Udokotela Obert Mpofu ongunobhala jikelele njalo bona ngokwenza komsebenzi kuZANU-PF kwasemsiza elinijaha elalitshayela amakhombi ngaleso sikhathi nalo lithi lazibonela ukusenzakala, kanye lo dade uLinda Masarira yena-ke oyikhulumeli se-MDCT leyo ekukhokhelwa nkosazana Thokozani Khuvi. Yizo izikhulumeli ebesilazo namhlanje kuyikugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumeli ezijiyeneyo ukuze ikhomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluzakwethulwa phambi kukamongameli emasonini Mnangagwa nxa sebeqedile.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mpofu uveze ukubana wakhuluma lo mnumzana Chamisa ecingweni.
Ukukhulumile njalo uchiye lengxoxela leyo ayifaka phansi kumakhala ekhukhwini wakhe. Ikhomishini izawuthi ilalele leyo ngxoxo, kodwa ukukhulumile khonokho ngobunye bobufakazi obuzakukhangelwa yikhomishini bonke obathiwa ngabantu abathiyeneyo, kungabe kungamaphepha, kungabe kungamavidiyo, kungabe njalo kuzingwalo.
Njalo sizwa kuthiwa unkosazana Masarira yena uveze ukubana uyazi ukuthi bakhona abasakhulayo be-MDC abafundiswa into zokulwisana ngemfokazi
obuningi obugoqela bona lobo obuqambileyo ubufakazi bonke lobuza khangelwa icommission liyazi abantu besiza lapha benika ubufakazi obutshiyeneyo yikho ke icommission iza kufaka esikalini ibone ukuthi ubufakazi obutshiyeneyo lobo kulesi sindo esinganani ukuthi bungene egwalweni ezalubhala.
Sizwa kuthiwa lo ndoda kade kuthiwa uthunjiwe laye ubuyile khona ngapho lamhlanje sekusiyavalwa kwenelisanga ukupha ubufakazi kodwa ufikile kuliqiniso yini?
Lo ngasimazi ngubani lo?
Othwa ngupiki lo.
Ngasanga ngisho ngaye kuthe kuqede bona labo kwahle kwathiwa sekuphelile ukuthi ufike la sasizwe ngakho. Ngaphandle ukuthi nayifikile kwenye indawo kodwa lapha obekuhlanganelwa khona kulama commissioner ngazange abonakale ngazange afiswe.
Lo ngumnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Kusenjalo yena wake waba kubutho umnumzana Elliot Phiki obemele aphe ubufakazi kule icommission uthi igqotha lakhe lithi wenelisile ukubalekela ababemthumbile bake esigabeni seRushinga lamuhla. Ubikwa ehle waqonda kule icommission efuna ukuyakupha ubufakazi kodwa yamalisa isithi isigqibile umsebenzi wayo. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana uthi umnumzana Phiki uthunjwe ngabantu bakahulumende ngoba bebengafuni ayichaya imisebenzi yebutho emibi njengomuntu owayelisotsha.
Kuyasibonisa ukuthi umbuso oyiwo ophethe izintambo kathe sabayibo abantu abaphethe izintambo kathe siyizigebengu. Ilizwe elibuswa ngumthetho omuntu kathunjwa yinkalakatha yendaba leyo enzima kuyabonisa ukuthi kulo bugebengu obenzakalayo njalo benziwa ngabantu abaphambili abaphezulu abaphethe umbuso. Ukwala kwayo le commission ukuthi lo obefihliwe afakaze kuyakutshengisa ukuthi yona icommission imi kuphi njalo ingeyani, ayisiyo yabantu, ngeyalabo abayiappointayo bayakha bayibumba kube yikhomishini. Ngakho izizalwane zeZimbabwe zingathembeli kakhulu ukuthi kuzophuma iqiniso eliningi kumbe kuzophuma imilayo eminingi kule ikhomishini ngoba izandla zayo zangcola kudala ekubunjweni kwayo lekwakhiweni kwayo.
Ibimele iluphathe njani udaba lwalumlisa obethunjiwe likomishini?
Njengekhomishini eqondane lokudinga ubufakazi leqiniso bekumele ukuthi lo obethunjiwe bamuzwe bamlalele ukuthi uthini. Nxa bengamlalelanga njengokuba kunje kumele egwalweni labo abazalibhala bachasise ukuthi abanye abafakazi bantshontshwa bafihlwa kube ngobunye ubufakazi obuphakathi kwe-report ukuthi kulabanye abafihlwayo bangayenzi ubufakazi njalo izathembakala kanjani le report ezavela kule khomishini okulabanye abantu ababethunjiwe bafihlwa bangasabuyanga ukuzofakazi.
Kuyini okumqoka obona iphuma lakho likomishini? Zixwayiso bani obona iphuma lazo?
Ngokubona kwami abakwenzayo ikhomishini le yakhelwa ukuprotekta kumbe ukuvikela iziphathamandla zaseZimbabwe kade sayakhelwanga ukudalula iqiniso. Ngakho izaphuma i-report kodwa iyabe ikhuza abaphikisayo, ikhuza ababusayo, ingafaki izincumo zokuthi izoni nezigangi nezikliwi zigeziswe. Ikhomishini ye-public relations eyokubamba amehlo le ndlebe zabantu akula nto enkulu okumele izizalwane zeZimbabwe
lo mnumzana Denizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ivandla le-MDC seligcizelele ukuthi lizajengisela ngolwesine lisola umumo oselizweni ikakhulu ukonakala komnotho welizwe. Leli bandla lithi lizajengisela eHarare lakobulawayo. Ngakwelinye icela, intsha yebandla leZANU-PF yenze umhlangano lentatheli izindaba isithi izavikela izakhiwo zebandla ngoba abasekeli bebandla be-MDC balodlakela.
Okay. Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwenkulumo ezethulwa iziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo eziveza ingathi abakwamanye amazwe yibo ababangela inhlupho zonke ezibhekane leSouth Africa. Umgcinisihlalo we-ADF uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo ngumkhubo okufuze umiswe ungakabangeli ukuhlaselwa kwabamanye amazwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umeya weJohannesburg uMnumzana Herman Mashaba olilunga lebandla leDemocratic Alliance usesaziwa kakhulu ngokusola abakwamanye amazwe kuba yimbangela yokusilela kwezindlu lezinhlelo eziqakathekileyo empilweni kaZulu. Kumaviki asanda kwedlula ugcine exolisa ngemva kokuthi othile wakwelinye ilizwe otholakele efuqa ingulovane egcwele inhloko yenkomo uzaletha imikhuhlane kwele South Africa. Ngevike phelileyo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Aaron Motsoaledi uthe izibhedlela zakwele South Africa zigcwele phamu ngenxa yabakwamanye amazwe, kanti abakwamanye amazwe labo sebedale izikwelede ezinkulu ezibhedlela ababaleka batshiye bengazibhatalanga. Akusuku zatshwala umgcinihlalo wephalamende ezabelo unkosikazi Thandi Modise ethule inkulumo ethi kulobufakazi obukhombisa ukuthi isabelo seGauteng siyehluleka uletha inhlelo ezeneleyo zentuthuko ngenxa yokwanda kwabantu abavela kwezinye izabelo labakwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi umkhubalo wokuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo kusetshenziswa abantu bokuza kuzafuze uphele ngoba uyingozi.
Le ndlela abakhuluma ngayo idala ingxabano, idala inzondo, izokwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zizonde lezi zangaphandle bese kuthi bakhona nengxabano. Kanti ke le inkulumo leyi ayinabo ubufakazi ezinto abazishoyo ukuthi one, izizalwane zangaphandle kazikhokhe intela okwenza ukuthi zibe nelungelo elokuthi zithole usizo, you know, ezibhedlele kanti futhi nasekuhlaleni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu yena othi akudingwe indlela yokuthi abakwamanye amazwe labo bancedise kulokhu okuhluphayo.
Abakwenza ngokuthula besebenzisana namanxusa amazwe angaphandle bebonisana indlela eyaphambili ngoba ukuxotha abantu angeke kusize ngalutho ngoba lokho kudala ukuchitheka kwegazi. Kungakuhle isivumelwano sabo namanxusa kube le mali ezodonswa kubasebenzi ababuya ngaphandle, then leyo mali ifakwe ku-Department of Health ngoba empeleni kuliqiniso imithi yabo iyaphela sibaningi kakhulu.
Usibanda uthi akuqondanga ukuthi uvikwe ngaba kwamanye amazwe.
Uhulumeni kufuneke ahlele ngendlela esibona ngayo indlela angasebenza ngayo, hayi ukuthi abesulela ukuhluleka kwakhe ebantwini abokuza kulelizwe.
Sekuyivama kwele South Africa ukuthi mase kulungiselelwa ukukhetho kube leziphathamandla zezombusazwe ezethula inkulumo ezikhombisa ukuthi ukwehluleka kwazo ukwenza ezakukhethelwayo kubangelwa ngaba kwamanye amazwe. Ele South Africa lizaqhuba ukhetho lwezwe lonke ngonkwenkwezi omnyaka ozayo. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.
Akubizozwa ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center, ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga. Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Inenye selisole inyathelo likahulumende elokubhadalisa umthelo weduty kumpahla izithengwa ephandle kwelizwe ngemali yakwamanye amazwe lisithi lokho kugcizelela ukuthi amandla emali yedola leMelika lama bond notes awalingani njengalokho akuchoyo uhulumende. impahla lezi zivalisa imota, ukudla, igwayi, lokunye. Njalo inhlanganiso yeZimbabwe Revenue Authority iZimra yethule umbiko ichazisela abantu makhaza labo somabhizimusi indlela abazabhadala ngayo. Sixoxe lomnumzana Dennis Juru isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathenga njalo bethengisa impahla yi-International Cross Borders Association ngalolu daba.
Ngiyethe ngithi ngiyathe elihle ngoba ukhulumende uthi yena i-one box ilingana ne-$1. So angazi umehluko okuphi noma umuntu ethenga nama-US dollars la ebethenga khona ngaphandle kwelizwe. Kodwa i-government yeZimbabwe ithi i-US dollar ilingana ne-bond. So thina siyamangala njengabantu abathenga ngokuthenga nokuthengisa ngaphandle kwelizwe ukuthi why sibe sithi abantu babhadale i-foreign currency. Kodwa singakhangela kahle le ndaba sobona ukuthi umuntu ozoba ne-problem ngabantu abasebenzisayo izinto ezisayisebenzisayo eZimbabwe. Ngoba mina ngingathenga ne-foreign currency ngiphinde ngibhadale i-GP ye-foreign currency, mina ngizophakamisa i-price yami. So ayikho into abayenzayo ukuthi bakhawulise thina abathenga ukuthengisa. Abantu abakhawulayo ngabantu baseZimbabwe.
Sesikhangela zona impahla lezi, lithini ngazo?
Mina ngibona umehluko ngoba uyazi kulezi nsuku abantu bayadlula bayenzani. Ukudla ichiza akusho ukuthi wena unothile. Maybe i-doctor othe ushothi ichizi emzimbeni wakho, kune vitamin eshothayo emzimbeni wakho, i-vitamin le itholakala kuchizi. So kulamalanga ukudla akulani nokuthi unothile noma kanjani. So mina njengokucabanga kwami mina ngithi kufanele umthetho lowo vele akufanelanga ube khona. Umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukubhadala ne-foreign currency or ufuna ukubhadala ngamabond. Because imali yaseZimbabwe yimali eyiholwayo nabantu. So kufanele nje ukuthi umthetho lowo bawukhiphe nje ungasebenzi vele ungasebenzi. Abantu basebenzisa imali abayifunayo. Because siyabona ukuthi lenza izinto ziblala umuntu ohluphekayo phela nguye ozoba ne-problem ngoba ama-prices azoba phezulu.
Lo ngumnumzana Dennis Juru isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathenga bethengisa impahla ye-International Cross Borders Association. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Kuhlelo lwezi-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakwenzayo kumkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana onanzwa ngamazwe omhlaba sikhuluma nje owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi zokulonda imbali, abalwela amalungelo oluntu neziphathamandla zikahulumende bakhuthaza ukungadingwa kwesidumbu somuntu ocatshangelwa ukuthi wabulawa ngabantu bomhlobo osagqoka amabhetshu njalo engafuni intuthuko yalezi nsuku. Umthethwandaba wakwele Germany usuthole omunye owesilisa wadubula ibhasi ngebhomba eyayithwele iqembu lenguqu elekhala wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka elitshumi lane. Okwamanje asizweni udaba lapho esizwa ngomkhankaso wokuqeda udlakela olwenzakala ngobulili kulandela umkhankaso we 16 days against gender based violence wona osaqhubeka. Intatheli izindaba iStudio 7 ubathabile masuku sethulela lolu daba.
Ukuphathana ngocuku emakhaya kanye lasemisebenzini ngokwehlukana kobulili okubizwa kuthiwe yi-gender based violence kuluhlupho olukhulu esigabeni ikakhulu nxa sikhangelele abesifazana abakhanya isikhathi esiningi bengenelisi ukuzivikela kulokhu. Abanye bangabe betshaywa kumbe behlukunyezwa emacansini, emisebenzini kanye lasemakhaya abo. Unkosazana Melissa Nomakhosi Ndlovu owemthonjeni Women's Forum uyachasisa ukuthi udlame lwe-GBV luza njani.
Ku 16 days of activism against gender based violence sikhangelele kakhulu ukuthi sixoxisane sixhumane lomphakathi ukuthi sikhulume nini ngodlame olwenzakala kubomama. I-gender based violence abantu abaningi bayabuza ukuthi kuyini. Ludlame olwenzakala kusiya ngobulili kusenzakala ngenxa yokuthi umuntu ongumama kumbe umuntu ongubaba. Kungenzakala kusuke kuthini, kusuka enkolweni yethu, kusuka kusiko lethu kumbe indlela esihlalisana ngayo emphakathini.
Lonyaka ukukhankasa lokhu kukhangelele kakhulu esigabeni semisebenzini lapho omama abahlukunyezwa khona ikakhulu emacansini. Unkosazana Melissa Ndlovu uyachasisa ngalokhu lokuqakatheka kolwazi lokwenqabela lezi zehlakalo.
Lonyaka i 16 days of activism yethu ikhangele kakhulu ukuhlukumezana kakhulu endaweni ezemsebenzini. Sikhangele kakhulu indaba zemacansi. Omama nxa bedinga imisebenzi abantu bayacela icansi bakuhlukumeze ngoba ufuna ipromotion kumbe umama ohlukunyezwa nje esile ukuthi azikhulumele ngenxa yokuthi esesaba ukulahlekelwa ngumsebenzi kumbe ngumendo wakhe. Sikhuluma ngendaba zamacansi kakhulu emisebenzini. Kuqakathekile ukuthi sifundisane ngento okuthiwa i-gender based violence ukuthi yenzakala njani, yenzakala ngaphi. Njalo kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi siyedinga lapho singathola khona uncedo. Kulamhlanganiso eziningi ezabomama ezinye ezinjengemthonjeni ongancedakala khona. Ungancedakala ecourt uyephiwa into okuthiwa yi-protection order, uyephiwa izinto eziningi esingakuvikela njengomuntu ongumama.
Unkosikazi Duduzile Moyo ongukhansila wedolobho lakoBulawayo uyachasisa ngembali yokubekwa kwensuku lezi lokuthi umsebenzi wakhe ugoqelani.
Ukhansela ngumqoxisi wabantu abahlanganele udubo lokuhlukuluzwa, omama behlukuluzwa ngezemacansini, behlukuluzwa emzimbeni. Kwaficeka lokuthi kuqakathekile ukuthi omama bezuze lapha abangazuza khona umqoxisi. Kukhangelelwa ukuthi umama ngesintu sakithi kukhangelelwa ukuthi into eyenzakala kumdeni ayixoxelwa omunye umuntu. Kodwa kwabonakala ukuthi nxa uxoxela omunye umuntu ongalani lobuhlobo lawe kululuthi ukhuphe konke okwenzakalayo. I-counseling yatholakala ukuthi incedisa abantu ukuthi bekwazi ukwenza ama-informed decisions ngohlupho ababehlangane lawo. Ngo-December 6 nxa sikhumbula ngo-1989 kwenzakala i-massacre okuthiwa yi-Montreal massacre okwaficakala ukuthi ujaha owayekhonjiwe ngontombazana epolitech yakhona bakhuthana balana bathe balana wezubuhlungu wangena esikolo wadubula abantu abangu-14 kwalimali abangu-10 wasezidubula yena. Kwahle wakunanzelela ukuthi kumele abantu bexoxisana ngodlame kwabantwini abangomama. Yikho kwaba 16 days of activism against gender based violence.
Unkosikazi Moyo ugcizelela ukuthi i-counseling inika umuntu indawo ethuleyo ekhululekileyo ezakwenza ukuthi akhulume konke alakho enhliziyweni yakhe. Impumela lengxoxo leyo ayiphumeli phandle ngaphandle nxa kulesizathu esiphezulu.
I-counseling isho ukuthi umuntu yena uyakhuluma okusemoyeni wakhe, uyamnika indawo ethuleyo, indawo elizaba lobabili azakhululeka khona. Umbuzo ukuthi ufuna ukukhuluma ngaluphi ulimi akhululeke ngalo, sixoxisane. Njalo mina njengokhansela kumele ngimtshele ukuthi lokho esikuxoxa lapha kuphakathi kwami laye. Ngaphandle nxa kuwukuthi lokho esikuxoxayo kuhlukuluzwa lokho kungenisa engozini kumbe kungafaka omunye umuntu engozini, ngizaxoxa lomunye ongancedisa sitsho amapholisa kumbe unesi okuthiwa yi-shared confidentiality. But siyabe sikuxoxa lapha kuyabe ku-confidential. Njalo siyabe sisitsho ukuthi kungona nxa kudingeka ukuthi umngakhe ebuye, thina siyenza ukuthiwa i-rehabilitative counseling, esenza i-couple counseling. Nxa kudinga ukuthi umngakhe ebe khona siyamnxusa ebuye kuzoxoxiswana.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezilwela ilungelo lobulili bathi lolu dlakela aluhlaseli abesifazane kuphela, kukanti obaba labo bayahlaselwa lanxa iningi lingakhulumi ngalokhu mceke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lemidlalo, sebevunyelwe ukuphatheka kukhetho lokudinga inkokheli entsha enhlanganiso yebona ngezengoqo elizweni ezifa. Abathathu abakade sebevalelwe phandle. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo wequla elibona ngokuqhutshwa kokhetho lokudinga inkokheli entsha enhlanganiso yezifa uVusilizwe Vuma ulobe incwadi ebisazisa ngokuvunyelwa kwabathathu abakade besenqabelwa ukuphatheka kukhetho oluzaqhutshwa ngempela viki yezayo. Lawa abathathu ngababalisa uFelton Kamambo, uGift Banda kanye lomlungisi Moyo. UKamambo ufuna ukuncintisana lomongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiangwa, kuthi uBanda yena ufuna isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli esiphethwe ngu-Omega Spanda, ikanti uMoyo ufuna ukuba lilunga lekomiti. Bobathathu laba kwakuthiwe kabafanelanga ukuphatheka kukhetho, kodwa besebethethe amanyathelo ukuba bephikisane naleso sinqumo. UKamambo loBanda bebekhweze udaba lwabo ukomiti yezifa appeals, yona yagcizelela isinqumo sezifa electoral committee esokuba abalungelanga ukuphatheka kukhetho, yikho isinqumo esokuba sebengaphatheka simangalise abaningi abalandela umdlalo wenguqu. Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliswe Ndlovu uthi isikhathi okukhutshwe ngaso umbiko wokuba laba abathathu sebevunyelwe ukungena kukhetho siyasolisa.
Ya, lapha isitsotsi sesenzakala sibisi. Kunje nje abantu abakhankasa nini, namhla yiTuesday, ama-election Saturday. Base bethole nini isikhathi sokuthi lawo bekhankase emphakathini?
Kusenjalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa ucelele Southern Region uMusa Mandaza umangalele inhlanganiso yezifa emthethwandaba we-High Court ensukwini ezidluleyo, esithi ukhetho lungaqhubekeli phambili ngoba yilensolo phezu kwendlela anqotshwa ngayo ngu-Andrew Tapela. Abanye abazaphatheka kukhetho lwangempela viki nxa lungaphumelelanga babalisa uSugar Chagonda, uStanley Chapeta, uRodrick Chamunora Chiwaza, uBrighton Malandule kanye loBarimo Manandi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lothi akungitshele sile themba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa ukukhetho. omunye wesilisa obethunjiwe phambilini kokupha ubufakazi kukhomishini le. Umnumzana Elliot Piki usetholakele ngemva kokuphunyuka kulabo abakade bebikwa bemthumbile. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.